sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uTanonoka Wande obisipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-23 zibandlela 2024. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zenkayi zizonde ziganunwabo kulandela ukwakhiwa kwesithombe sesotsha leGugurawundi kwenye ilodi.
Uyalokhuyana kwenziwa ingqwele nje mayikwehlulile ukuthi yathumela umfana omncane ukuthi akusixa kuhlangane ngempapa.
Umanisipala wedolobha leVictoria Falls uqale izolo ukuthengisa izitanda zokwakha izindlu.
Lezi zitendi zalungiselelwa abantu abathola imali encinyane, i-low income bracket, labasebenza imisebenzi yezandla bezisebenzela bengelamaphepha o ama-payslip ngesilungu.
Kodwa izinye izakhamizi zikhala ngokuthi izitanda lezi ziyadula kokuthi abazenelisa ukuzithenga ngabavela phandle kwaleli dolobho.
Kuzaba lama-personal engagement, umuntu eyenza i-arrangement yakhe yedwa le-council bezwanane, so bengayisabeli khatshana abazali bethu, abangayisabeli khatshana abana-one, abangayisabeli khatshana abantu abahlali be-Victoria Falls.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zenkayi zizonde ziganunwabo kulandela ukwakhiwa kwesithombe sesotsha leGugurawundi kwenye ilodge. Izakhamizi zithi umnini walindawo ovela empumalanga yelizwe waqala walelwa ukwakha lindawo kodwa kwabonakala abacatshangelwa ukuthi ngabogatsha lwamapholisa ensitha ama-CIO bekhulumisana le-council iqede kwakhiwa lindawo. Ezinye izithombe ezakhiwayo ngesikambuya nehanda losekuru kagubi. Kodwa ukucunule abaningi isithombe sesotsha esigqoke impahla yebutho lengwane yohlobo lwebaret ebomvu njengaleyo yayigqokwa ngabebutho leGugurawundi. Inkayi ngezinye zendawo ezahlaselwa kakhulu ngamasotsha la ngesikhathi sombhuqazwe. Kodwa abanye bathi isithombe lesi ngesesotsha nje elingayisilo leGugurawundi. Asenelisanga ukukhulumisana lomnini walindawo kodwa asenelise ukuxoxa lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyayibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Udaba lwelodge enkayi luyadanisa kodwa ludanisa kodwa luyireflection yokuthi ilizwe lethu limi njani. Ilizwe lethu lilizwe eligcwele inkethabetshabi. We asikafiki kulokho esingathi siyisizwe, we are a nation e diverse. Olomunye umuntu othi vele lapha khona ucabanga ukuthi laba abanye ukugada amahlombafa. So okwenzakala enkayi kulomuntu ophiwe iloji, ophiwa indawo, ephiwa ngodlakela ngoba i-council yayingani iyamncitsha. Umuntu lo ngemva kwalokho iloji yakhe kuthiwa ilezithombe ezabombuyane handa ezabogagobi lesesotsha le 5 brigade. Ngilethemba lokuthi okufaka khonokho yindlela yokubonisa abantu bendawo leyo ukuthi silehlulile. Yindawo yokuba lokhuyana okwenziwa ingqwele nje mayikwehlulile ukuthi yathumela umfana omncane ukuthi akusixa kuhlangane ngempapa. Isithombe lesingibona ngazathi sibonakaliso sakhonokho.
Manje ngokubona kwakho kungakutshengisani khona lokhu?
Lokhu kuyangitshengisa obala ukuthi umzamo wokuthi kuthiwa sokulungisiswa udaba lweGugurawundi ngohulumende kuyize ngoba ngabe besi-serious njengelizwe bekulezi into oda kuzuthi abantu bezitshela ukuthi hayi bantu into lezi zisibonakaliso sembali emvi dasizo zinto oku encourage ukuthi laloba ngubani laloba ukuthi ande njani njengakwenziwayo after i Germany transit after into ze Holocaust ukuthi kulezinye impahla kulezinye izinkulumo ezatshintshwayo ungakhangela e Rwanda kulokwatshintshwa ezinye izinto ukuthi akusela mahuta akusela matutsi bonke antshotwa ngama Rwandans so lapha eZimbabwe ukuthi siloke sile nkolo zabo maidikondo lani lana nje kuyisibonakaliso sokuthi hayi kulabanqobileyo kulabanqotshiweyo endabanqotshiweyo indaba zabo.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eBhejuli kaZulu, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umunisipala wedolobho leVictoria Falls uqale izolo ukuthengisa izitanda zokwakha izindlu. Lezi zitanda ezithiwa ngezabampofu bekumele zithengiswe enyakenye kodwa sezithengiswa kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kuyona le iviki. Izitanda lezi ngezendawo ezihlala abanengi ama high density ngesilungu. Sixoxe lo councillor Ephias Mambume ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yeli liqiniso ukuthi kulezi tende ezithengiswayo eVictoria Falls. Kulezi tende ezingaba phose yi 500. Okwakuqala masingagohlwini ukuthi izitende lezi zadingelwa izizalwa labahlali beVictoria Falls. Lezi zitende zalungiselelwa abantu abathola imali encinyane, i low income bracket, low income earners, labasebenza imisebenzi yezandla bezisebenzela bengela maphepha o ama payslip ngesilungu. Iningi labantu okufuze bathole lezi stand abalelungelo lokuthola lezi stand abenelisi ukuthola imali engaba yi $3,000 kumbe i $5,000 nxa ufuna i stand e high density kumbe e medium density respectively. Eyafakwa yi council ifakelwa ukubana ibe yisibambiso sokuthola lesi stand.
Manje uZulu yena uyenelisa yini imali le okuthiwa yiyo yokuthenga izitend lezi?
Iningi elabantu elifana labantu elenza imisebenzi yezandla, abathengisa emsika, abathengisa izigodo ezivaziweyo, ontanga, abafelokazi, abahlala esikwahleni, abasebenzela uhulumende, abasebenzela umunicipal wethena low, kubenza bengenelisi ukuthi babhadale leyo ntengo efunakalayo ukuthi bathole izitend. So gande lokhu kusichiya ngapi? Kusichiya esimeni sokuthi izitend lezi bekumele ziphiwe abahlali beVictoria Falls. Kunganani ngomhlobo zicina zithengiselwa abavela kwamanye amadolobho. Bekumele sinike abantu imali okufuze bezibhadale kodwa sibanike isikhathi eside sokuthi babhadale lezo mali. Ngani ngoba idolobho leVictoria Falls okwakathesi alikavuki kusukisela ngesikhathi seCovid.
Lo ke ngukansila Ephias Mambume wedolobho leVictoria Falls. Kunjalo nje izitanda lezi zibikwa zidinga imali yesibambiso kumbe ideposit yamadola eMelika azinkulungwane ezinhlanu US $5,000 kumbe US $3,000 okuyimali engeneliswa ngabanengi. Lokhu kubangele ukuthi abanye besabele ukuthi abalemali enenge abavela phandle kwaleli dolobho yibo abazenelisa ukuzithenga. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eVictoria Falls Combined Residents Association umnumzana Kelvin Moyo.
Inhlanganiso esingakutsho okwakathesi ukuthi izakhamizi zeVictoria Falls kusamele ziyenze ama-applications. Kusitsho ukuthi bona kusamele behambe ekhansilini betsho ukuthi i-stand lezi bayazifuna. Ngani ngoba kule i-advertisement eyavela ecouncil eyayidinga esingathi ngama-objections kumbe abangabuya lezinqumo zokuthi ama-stands lawo angiyathengiswa. But abantu abazange bethengise lathi ubukhokheli asizange sikwenze lokho ngenxa yokuthi abantu babakwazi ukuthi i-stands zizathengiswa ngo around June, July last year. And we see ukuthi from that time, one would expect ukuthi izakhamizi ziyabe ziprepare in order to ukuthi belungiselele inzuzo yabo abazayenza ukuthi bethenge ngayo iStand, bebhadale ngayo iStand. Siyakwazi yebo kambe ukuthi imali le ingabe inkulu, but esikuchoyo ukuthi izakhamizi zeVictoria Falls siyaziloyisa ukuthi zizame ngamandla wonke ukuthi bengayiyekeli ukuya applyela iStand lezi, ngoba at the end of the day akusoke kumise abanye abantu abangathola amathuba ukuthi be-applyele begcine bathola. So yikho esingakutsho kathesi ukuthi asilawo amandla esingawenza kathesi ukuthi simise ukuthi ungathengiswa kwezi-stand, njalo asiboni kungaba lelinye ithuba elizaba khona ekubuyeni kwesikhathi esingavumelana sibili sithi okakathesi imali le iyanele kunjalo wonke umuntu uselungele ukuthi ezibhadalele lezi stand. So siyaloyisa lokuxwayisa izakhamizi ukuthi zingayekeli uku-applyela ama-stands lawo.
Manje njengoba kufunakala ama-deposit wona la ama-5,000, bazenelisa njani iningi lingasasebenzi?
Ibhizimusi yayivalwe ngesikhathi se-COVID, but okakathesi engakutsho there has been quite some good developments in terms ye-tourism. And njalo isikhathi abasinikwayo after ukuvetha banikwa almost esingathi 6 days, inyanga ezimbili, okuthi abantu kuyabe kusamele bebe bezama ukuthi bebhadale izimali ezinjalo. So engakutsho sibili yikuthi into enjengomhlabathi abantu bakithi we should sacrifice ukuthi sizame ngazo zonke indlela ukuthi sizidinge, ngoba iVictoria Falls mfowethu ukuthi ngitshele iqiniso indawo isiphela, ukuthi asazi ukuthi amanye ama-stands ayabeza aphuma nini, asikwazi ezinye indawo ukuthi ziyabe zingaphuma nini. But awusoze ube ngumhlali weVictoria Falls ongasoke ethole ithuba lokuthi ethole indawo kumbe lapho amele behlale khona kumbe azwatshela khona abazukulu lezi zukulwane. So siyathi abazama ukusacrifice, bezama ukuthi bona behambe be-applyela. Okuzayenziwa ekhansilini, anje bona bavotela abantwana babo ukuthi kulama policy makers lawo bazabayenzela imizamo yokuthi konke abaza kuyenza as long as sebe-allocative bazakhulumisana. Abantu bengayesabi ukuthi bese besaba izimali lezi ukuthi ama-3,000 ama-5,000, kuzaba lama-personal engagement, umuntu oyenza i-arrangement yakhe yedwa le-council, bezwanane. So bengayesabeli ikhatshana abazali bethu, abengayesabeli ikhatshana abanawami, abangayesabeli ikhatshana abantu abahlali be-Victoria Falls.
Lo ke ngumnumzana Kelvin Moyo, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eVictoria Falls Combined Residents Association, ubekhuluma leStudio 7 ekhona le eVictoria Falls. Okwamanje ke sizwe esivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi abachayeli abahlala duze lalapho okulentuba zomgwaqo ama-toll gates bazakhutshelwa ingxenye yembadalo eyisilinganiso kokulichumi ekhulwini i-10% kumbadalo abamemele bayikhokhe. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umchayeli owetheswa icala lokuthumba abantwana besikolo seDavid Livingstone eHarare ubesemthethwandaba ngomgqibelo lapho umtshutshisi athe kumele ayehlolwa ingqondo ukuthi zibonakale ukuthi uphelele na engqondweni. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani balandeli be-Studio 7, kunye labasakazi mhlaba wonke jikelele. Ye, ngizwile kwakuchuma lapho uJoseph Chume Jabula elilanxa engaze abe becontesta lo Gift of Stalos size bebevele ezawina ngenxa ukucontesta abantu bevele yena ezawina. Lapho kwakuchuma lamanga babo, lamanga chuma, nxa ufuna ukwazi ukuthi izanu ngeke idobheni next kobulawayo, ubuya kuzuba usikhanyiso Ndlovu ngabe uyaphila, uze usithembiso Nyoni. ni baba uzu chinga tuwe utubula waya uinegi babu chuma ngegi zanu uinegi ufubula waya ula manga chuma usunge tuwe nje mchaba tuwe mchaba mfalo mtu ocha vileru mtu fiwa wabambu mtu uwa mchama kala pumu sisi tenu ini lebesilo ula manga babu chuma seti tolu mtu zalibambela lichaye ahula uino watu za wenza babu chuma susi ngenela nje ufakwe mchaba wena babu chuma kahle kahle ufakwe mchaba mbevele funa ungenizano walo mama mfakile vele ngeke dope next ukhangela ukuthi CCC yena lo mama afakwe mchaba uya dopa amavota mangaki uze uStembe Sonyoni lo chinga ngoba bayabasaphila
nginohlupho lami baka studio 7 nginabantwana babili bathiwa ngunina ukhulisa iguga kakwanisa lutho nami nginje kangkwanisa lutho imali kuze ngithole ngithola nzima lokudla khonapha siphele nzima ngabafana babili bafunda esontala bengicela uncedo sibili hlobo zikamlimi uyise wakhona ukhona manje vele kabakhangeli kushukusela bebancane azangwathenga zwana sigqoko kanani baphiwa ngabantu izigqoko bebebhaliwe kusikhetha impilo pho kathesi bayaxotshwa
studio 7 linjani basakaza abahle hayi vele lapha ukuthona nje omalakhi nabo Thabang kuyacaca nje ukuthi basebenzele iZANU-PF omalakhi mabehola imali kuZANU-PF bengathathi ukuthi yonke into bekhuluma ngokuthi umthetho ulandela umthetho uyuphi umthetho olandelwayo ngoba phela uma kuvinjwa isikhathi esiningi vele kuvinjwa abe opposition party akaze sibone umuntu weZANU-PF euyena ovinjwayo kuyacaca vele nabo Thabang ngoba usizo nje le ndoda ekhuluma ngokuthi uThabang uyahola laphana kuZANU-PF yinto vele eyenzakalayo le into eyenzakalayo kudala ngokugxekwa nje ilungelo labantu basezini abahloniphi nje kuphela abantu bezanu-PF abahloniphi impela omalaki kankomo la engafakazela abantu yena ukuthi uwezimbabwe kulandela umthi iwuphi umthetho wakhona olandelwayo ngoba yonke into ezakala yenziwa ezanu-PF bayazenzela amaloya yibo yonke into thina noma silaphana vele akaze sabona umuntu othi noma engahamba ekhodi akaze sibone izanu-PF idliwa thi emakhodi yikho kena kuyacaca khona ukuthi vele yonke into ezekalapha yonke singeyezanu-PF so angazi ukuthi bona abantu mzwakana izanu-PF izophuma ukuthi bazoyikhuluma yini lento abayikhuluma kanje ngokulimaza amalungelo abantu.
Cala ubonani usuku 7. WeZimbabwe kunzi aze uhlala kulungiselela amavoti njalo nje kanti i-economy izazile emzweleni. Kwesinye isikhathi vele amabandla ibandla eliphikisayo it's not ukuthi kumele kuhlale kunjalo so because izani wrong vele therefore. Kwesinye isikhathi kuyakukhaphe ukuthi uhlale phansi mase kuvele umsebenzi. Makhayela kwamamazwe omalema labantu bahlala phansi labamanye amabandla. Nxa bengahambisani eyonye imbono beke bediscasi kanti manje rayithi i-economy yakhona izakaswa sikhathi bani njengobana kuhlala sokuvotwa sokumisiwe abanye sokuvukhathi sokuyasebenza ukuvotwa rayithi lize lulungesikhathi bani umbuzo khona then lo omunye obethena kustudio 7 kukhulunywa indaba kuphela esikhathi asilo qiniso lelo because studio 7 iyakhuluma nomunye welinye ibandla kukhulume nomunye tasize bebafonele kuntungamele mkhomo onelthayi omunye athumbono wakhe omunye athumbono abamabandla athene nxa umuntu wakhona bengehlele kumbambe ecingeni bathethe hayi wehlekile ukubambakala ecingeni so ke hayi angivumelani lombono ukuthi uqinia into yezalo mpela ngiphendulele laphana i-studio 7
morning morning ku-studio 7 ndivukanjani likhuluma no-Etric Nyathi uleader wezimbabwe protest for change pressure group le ezahambi yoprotest ezimbabwe sitanda sikhuzele umalakhe inkomo aziphathe kahle isonyiphi ngathola isikhathi umalakhe inkomo besimaze ngumuntu orayithi kakhulu ngesikhathi angabi kuzanu onele ukungena kuzanu akananembeza siyamazi ukuthi ubuye efelaphusi kanti akananembeza ngababona abantu befelaphusi behlupheka khonapha abelokhu ebhizi esithi izinto zirayithi umkhuzenini vele akavala umlomo wakhe adle thule
studio 7 umathintithelo nokukhuluma ngendaba yegugrawuni zinduna lamakhosi esilihloniphayo siyacela lilandele umthethosisekelo lingasifaki endaweni zepolitiki alingeni endaweni zepolitiki lingamakhosi uhulumeni kabuye njengokwenza kwakhe ebuye ezoxolisa kubantu amakhosi lenduna zingangeni endaweni zepolitiki alilawo amandla okungena endaweni zepolitiki lingamakhosi bantu bakamzilikazi lo mashoba liyazi umthetho osisekelwa leli lisi ukuthi unjani siyacela lingasifaki endaweni zepolitiki alingeni endaweni zepolitiki umathintitha alokhuluma sizukulu lasemandebele
studio 7 yabingelela kundawo zonke likuzwe silethemba liphilile lathi siyaphila ngojesu inkosi into ebekade ngifisa ukuyazi ukuthi uThabang into yona leyo iyenzayo ubone ngathi zamfikisa kuphi ngoba sizwile nje ukuthi umuntu osebenzela izandla labo phugeni uphugeni ngokuzwa kwami wayengathi umuntu okhonzayo kodwa ngendlela esesimbona ngakhona esenza ngakhona akunakwenzeka vele ukuthi umuntu okhonza uNkulunkulu abe kupolitiki yakuqamba amanga so into eyenzakalayo esifisa ukuyazi ukuthi uThabangu yena into yiyo ocabanga ukuthi ezayenza yini ngoba manje abantu sebeqalile manje abezani ukungena ezikhundleni kade zithethwe iTripuze ubone ngantwaye nakhona engakwazi ukuthi labo bantu abasuse namuhle kuyabonakala ngempela ukuthi into yenzileyo uthengiwe njengalokhu babalana kade ekhuluma ukuthi uthengiwe le moto ohamba ngayo manje imoto ezani amafutha abamthelela bese mangala iziphofu ezihamba zilandela emuva zingazi lana luwa ukuthiwa isikhulumeli sakhe futhi kunzima esikubonayo kodwa inkosi yazi kwelilanga one day is one day lathi sizabe sijabula uNkulunkulu uyazi Jehova kasosithutha ngiyabonga
oh Studio 7 silibonga kakhulu indaba zona lisinika zona eziliqiniso yazi mina nombuzo lapha lo malaki inkomo lo ukuthi nama ayikhona phana eFilabus from eFilabus center ingena laphana phakathi ibheke ngale ngakubamba ngalezitolo ngale siyadlutheleka umgwaqo ngkhona ubona ulungile yini mayethi kule development emathebele ndeyibusiza yabona lo ubaba lokhumana isiphofu kahle kahle umalaki lo kahle kahle angazi umuntu onjani ukhulile kuthi ingcozo akazikhulanga akazama ukuhle impawunti emandebeni akulokhu bakhulumela manga la
Studio 7 angibingelele salibonani hayi thina siyaphila Studio 7 ngithi nje angincome lo baba ukhona ubaba othrendayo lapha enkundleni zokuxhumana ubaba obonakale ekubulawayo etshela uJoseph Chuma emehlweni emtshela iqiniso lubaba hayi siyamdinga njengenkokheli ngokufisa kwami ngiyafisa lokwazi ukuthi ungubani wangapi ngoba ividiyo lakho nakalizwakala ukuthi ungubani wangapi hayi lwana ubaba ngimtshayela isandla yizo inkokheli esizidingayo yabona ubaba lwana noma engwaliphi ibandla mina ngingamvotela ngigijima indoda lwana ubaba mfuna ukutsho ukuthi hayi baba mawa ngabe uyangizwa lapha engikhona hayi keep it up umuntu omdala uyazi akukho okuthileyo ubekilwe ubaba kwezwakala emtshela uThuma iqiniso emtshela nje ubuyibo babo njengezana uPF ngoba ayisikhathele bakithi isikhathele idolobho basibulalele ukutshontsha batshontsha ngabakhathani ngokutshontsha babuye futhi emphakathini bazokhuluma amanga nsuku zonke bakhuluma amanga hayi siyabonga baba siyabonga kakhulu ubaba ngimethulela isigqoko hayi okhulumayo ngundlovu endaweni yasesigodini eSwazi ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela balaleli lingathuki njalo lisithumele imlayezo engaphansi kwemizuzu emibili i-2 minutes siyabonga Ukwezemelika ekuqhubekeni komkhankaso wokudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli welemelika, unkosikazi Nikki Haley osesele ebhekane lomnumzana Donald Trump uthi ukhangelele unqoba kukhetho lwama-primary oluzenziwa lamuhla esigabeni se-New Hampshire. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, umthetho obviously uDonald Trump nguye esibambe ibase yamaRepublicans. So masikhangela lokhu abathi ngamapoll, sibona ukuthi uDonald Trump still ulokhe kokhela kakhulu uphezulu le and futhi sibona uDonald Trump engaparticipate kuma debate ngoba uthi yena hayi ama debate la umoshi isikhathi ngoba vele yena nguye onjani ofunwa ngabantu and then amapolls lawa tshengisa ukuthi lento ayichoyo ilinqotho ngoba ulida ngoma 40 points so lana esikubonayo ukuthi laba ababili but uTrump ulama problems ulenkinga eziningi kabi ulamacala khona manje angu 4 asenkantolo ende kungenzeka ukuthi kulawo macala ngatholakala elecala elokuthi angagwetjwa. So ama Republican I think wonke khona lokhu ba kukhangela bakunanzelela ukuthi kungaba into engaba yiproblem.
Khona kuma Democrats ku Mongameli Joe Biden, yena umbone phumelela yini kukhetho njengoba ucwaningo lutshengisa ukubana engaba esemva kuka Trump?
Well, hayi ma kusiya lapho uBiden inkinga anayo khona manje esizwayo ekhulunywa ngama Democrats amaningi ukuthi usegugile and bathi bona babona ngathi sokumele ukuthi ama Democrats afake umuntu osasemncane kuno Biden. But mawukha ubhekisisa udaba lwakho no Biden lo Trump abahlukananga kangako ngeminyaka, I think bahlukana ngeminyaka emithathu nje kuphela. So uBiden right now mawubheka ezomkhonomi wala eAmerica, singathi thina i-first term yakhe le ewuqala wenze umsebenzi omuhle kakhulu, wonke umuntu uyawubona umsebenzi wenziwe nguBiden. Mawubheka even into esifana labo unemployment rate is the lowest khona manje ku 3.6% is the lowest unemployment rate kuAmerica that esiyibonile ngathi eminyakeni engaba ichumi lanhlanu. And then at the same time sikhangele uTrump, ubona ukuthi uTrump ekusukeni kwakhe embusweni i-unemployment rate yayisikhuphukile isikubo 10.9%. Ubheke khona manje i-inflation, uBiden has managed ukuthi ayilwise i-inflation. I-inflation nayo yayisikhuphuke yafika kubo 9%. Khona manje uBiden useyehlisile singaphansi kwe-3%. And sikhangelela ukuthi iyehle iye ku-2% okuyiyona efunwa i-Federal Reserve Bank. So masibheke zomkhonomi singabheki ukuguga ukuluphala kukaBiden, umsebenzi awenzayo ngumsebenzi omhle kakhulu and therefore ma ukuthi angakhontesta la uTrump, ngibona mina ewina uBiden.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia ngapha kweleMelika. Kwezemidlalo, kesikhangele amaqembu azadlala kusasa kumidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations. Iqembu leGhana lizadibana leCameroon, kuthi eleGuinea lidlale leSenegal, eleMauritania lizadibana leAlgeria. Emdlalweni wakugcina kusasa, eleAngola lizadibana leBurkina Faso. Kesikhangele ukuthi kuGroup A lapho okule ulamaqembu athi wona Equatorial Guinea yiyo ekhokhelayo ku group A ile mklomelo engu 7, kulandele iNigeria bese kubuya iIvory Coast, kugcine ngeGuinea Bissau yona ephansi ilomklomelo ngicholodwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo ukuhlelo lwethulwa lamhlanje. Izakhamizi zenkayi zizonde ziganunwabu kulandela ukwakhiwa kwesithombe sesotsha leGugurahundi kwenye ilodge. Umanisipala wedolobho leVictoria Falls useqale ukuthengisa izitanda zokwakha izindlu. Kodwa ezinye izakhamizi zikhala ukuthi izitanda lezi ziyadula okokuthi abazenelisa ukuzithenga ngabavela phandle kwaleli dolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba lilakho ukuya ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kumbe lisithinte njalo ntambama lamhlanje ngo 7:30 silazo indaba kusihlwa.